Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla 7 zibandlela 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhlengwa abantu abalithumi lanhlanu abadilikelwa ngumgodi. Ukuzwa abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa abafuna ukuhlasela izizalwane zakulelo lizwe.
Omunye lapha bekhuluma ngolimi lwesishona esiyena kuzomele badudule laba abantu bayele sodo ma kuyukuthi ma abantu sebengazonda bengadudulwa mpela. Asizikhuthazi lezo nkulumo thina. Yebo vele kubuhlungu ukuzwa ukuthethiswa abantu bakithi.
Uyaxokozela eZimbabwe ngenxa yohlelo lwegugurawundi okumele lukhokhelwe ezinduna.
Imathebe ndifile ngendaba zegugurawundi ukulithumela abantu babazotsha abantu bababulayi alisolwa kalivumi lanamhlanje.
Igugurawundi ya-afecta sonke nami ngindlu.
Kodwa liyayithika.
Liyayithika.
Sizalethulula ezabatsha lezokholo lwesiKristu zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abemba amatshe aligugu emgodini we-Red Wing ePenalonga olensuku ezimbalwa wadilikela sebehlengwe nguhulumende lenkampani ezijeneyo. Umphathintambo kahulumende wezemigodi uMnumzana Soda Jemu uncome okwenziwe izisebenzi zikahulumende lezamankampani azimeleyo abadonise ndawonye bahlenga abantu laba obesekucatshangelwa ukuba bazafela emgodini lo ophansi kwenkampani ye-Better Brands ekamnumzana Scott Sakupanya. UJemu uthi kusetshenziswe imitshina yama-satellites yokudingisisa ukuba abantu laba bangaphi kwasekugejwa bayaphutshela lapho kade bedilikelwe khona ngumgodi lo. Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi ikhathele ngokuzwa abantu bethuka izalwane zakule South Africa besithi kumele zihlaselwe ngoba ziyabazonda. UMnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso le, uthi kulabanye abathi sebediniwe ukuthuka izalwane zakule South Africa. Konke lokhu kukhanya kudalwe ngamalunga ebandla le-Democratic Alliance abemba abadabuka ababambe abadabuka eZimbabwe ekade bezama ukuchapha uLimpopo ongekho emthethweni. Ayisizwe uMkhwananzi exoxa ngodaba lolu.
Lezo nkulumo sizizwa kakhulu zikhulunywa ku-social media, kwenziwa ama-expresses kulokho kwakuthiwa yi-Twitter. Nakwezinye nje indawo ku-social media, abo-Facebook, nakho kubo ma-WhatsApp lapha emagrupsini, sizwe sekunezinto endulo eziqinileyo, ezinye eziphambukileyo mpela ezithembisa ukulwisa ama-South Africa. Sizwe omunye lapha ekhuluma ngolimi lwesishona ethi yena kuzomele badudulwe laba abantu bayele sodo ma kuyukuthi ma abantu bengazonda bengadudulwa mpela. Asizikhuthazi lezo nkulumo thina. Yebo vele kubuhlungu ukuzwa ukuthethiswa abantu bakithi behlambalazwa beseyiswa. Yonke lento ayisiphathi kahle, iyasichukuluza lathi singabakhokheli. Kodwa-ke into esiyitshoyo ukuthi akungabi yukuthi ngenxa yokuchukuluzwa abantu sebezilibala bona ukuthi bayizethekeli ezweni labantu, futhi kulesimilo langendlela yokuziphatha esiyaziyo thina esakhuliswa ngayo.
Kuyini okwenze konke khona kwaqala abantu sebesikhuluma into ezinje?
Indala vele into ye-xenophobia lapha e-South Africa, kanti sekuba kakhulu ukuzwakala njalo nje lakho futhi khona le kuma social media kule ihleko labantu ababe bezihlupa ngama-patriot, into ezifana naliyezo bethuka behlambalaza amaZimbabweni bawatshela ngokunuka, bewatshela ngobugwala. So kuyakhanya ukuthi sekufike lapho abanye babantu bakithi asebefila ngathi sokumele bakuphendule lokho, kanti thina sithi ha-a khisani moya yonke lento iyananzeleleka ukuhlambalaza nokuthethiswa kwenu, kodwa akusiyo indlela yokuresponda ngayo le. Zikhona indlela nama-structures esingakwenza lokho ngendlela nathi esisala esinika isithunzi ingahlambalazi ibizo lethu nebizo lesizwe sakithi.
Ye, abantu abazondiswa ngalokho kwenziwe i-Democratic Alliance kade ixutshanisana labadabuka eZimbabwe khona ngale mfuleni eLimpopo.
Lokho-ke yikho kuthele yonke iparafina, umlilo uvele ukhona, kodwa iparafina yonke ithelwe yilokho-ke okwabomake ngoba nakho mase kuyukuthi abantu bazofila ngathi hayi sebezogijinyiswa impela njengezilwanyana, mhlawumbe ukubathelela lowo mfutho esesiwubona umisguided kakhulu ukuthi no, they cannot respond ngendlela abaput South Africa First Dayton McKenzie abenza ngakhona. Bona abayenze into yabo ngokuzithiba nokuzithoba. Siyakunanzelela mpela ukuthi lakho lokho mpela yikho okuthela iparafini kakhulu, kodwa-ke indala nje into yokuthi kube ukuthintshwana ngamazwi between ama-South Africa namaZimbabweni. Kungekho kuzinga leli esesikubona ngalo sokuthi-ke hawu sokungumhlambukazela usipho.
UMnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Uyaxhobozela eZimbabwe ngohlelo lokuhlolisisa umbhuqazi wegugurawundi oluzaqhutshwa zinduna eMatabeleland. Abaphikisayo bathi akumelanga uhlelo lolu luphathwe zinduna, kodwa amalunga ebandla leZANU-PF athi luzaqhutshwa ngemfanelo zinduna. Ake sizwe uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele we-Freedom Alliance, exoxa ngodaba lolu loMnumzana Joseph Juma okudale leZANU-PF Central Committee. UNcube usungula lolu daba.
Imathebenzi ifile ngendaba zeground ukulithumela abantu babazotsha abantu bababulali alisolwa kalivumi lanamhlanje.
Iground ya-affecta sonke lami ngingi.
Kodwa liyayithika. Liyayithika. Akuyivume. Akuyivume ukuthi ngoba abantu bayenzani. Yayenziwa ngubani iground yakuvuma? Ngubani wayenzani?
Mina ngivela kuzofusayidi lapho ubaba unkomo
kodwa uyavuma phela ukuthi iZANU yiyo eyabulala abantu.
ZANU jonge what right iZANU iPF ZANU leZANU jonge sokuhlangana sokuyi-1
nguba nokuvumayo ukuthi iZANU yabulala abantu
ngabe lokho bebulawa ukubulawa kwakukhona lathi saferwa sinje babancube
ngubani wabulala abantu bakutsho
mina abadala bami babavela kuZANU side
wabulala abantu mbani chuma sengubuza nje umbuzo wokugcina ngubani wabulala abantu chuma
ungambuza imbuzi
yizani nxa ungakwazi yizani kodwa yena namhlanje yaphika
lesikhuma ngayo ncube kaziyo zani ujongwe le yizani inhlangano ngalo lezaphu obahlangana ubaba unkomo lo baba umgabe
awulaqiniso bakuthi izani iyona leyani yakudala eyalisa abantu ukudemonstrator yiyo yakudala yona leyani izaphu ungayifaki khona
ungaziphozela into engasiyo nkosi yami. Mina ngithe siyizanu PF entsha evela kuzanu
jo. Mina lawe singama-victims babachuma, mina lawe singama-victims.
Yekela ukuhlanganisa amaphathi omabili ona lawana kusenzelwa ukuthula lokuxolelana
kuukuthula kulokuthula khonapho kusaliswa abantu ukuthi bayedemonstrate
ufake izinduna ukuthi
zizenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzen Vumelana abantu baye demonstrate bakuchuma niyeke into leli yenza.
Yebo siyenze kanje.
AbaNdebele yahlumeza la siye the part of Midlands akithi. So into yethu sonke asonto opposition ningabe lokufuna ukuscore ama points.
Vumelani vumelani abantu baye demonstrate.
Kuzani phe bona bazafelwa sibuhlungu ngakho yiko sifuna ukulungiswa. Yikho bona sathi umongameli wethu ngathathi iLozen ama steps ukuthi kulungise konoko yikho wabiza izinto ama stakeholders wonke ama community based organizations wonke abizwa estatus kobulawa labantu right sikwenze njani kwaphuma khona ukuthi hayi induna kazibambe into le
akusebenzi
lo kumele bakulungise ngoba yibo abanikazi bomdabu phela labo izinto
akusebenzi lokho
chu so akuthini emandebeleni ngabe induna ziyazihlonipha so sifuna bekubambe kuzokufike ekuthutheni ukuthi kona impumela yini into yekho ground ofuna ukuyabhuza as iopposition
kumele litho kuqala ukuthi wabulala abantu ngubani izinduna ngubani wabulala abantu
ngiyalizwa kakhulu ngingene kunapho
kube ne-unity yikho kwaba le yinto mhlaka
22 December 1987
abantu laba balokhu besibulala besibulala mangcono kube le unity umsindo lo uphele
akusebenzi lo
paper from that initiative kaabankomo kumele kumele simbuke for that sacrifice ayenzayo ukuthi hayi ngcono kubanjani lapha kuphele okuhle lokhu abantu belokhu bebulala
ye ngiyalizwa kakhulu golid ngiyalizwa kakhulu
into yafika
akulabantu ababulalanayo chuma yizanu yabulala abantu ungathi abantu babebulalana ngubani umuntu ezanu wabulawayo
yikho ngithe izanu yaphela kudala ngosi kathesiaupf ehlanganisa i-PF zaphu lezanu jonge
yantu lapho-ke sendizwe kahle
zaphu lezanu jonge ukungenisa ekhanda konoko kugxile baba akula problem bavunyela ukuthi baphume befome okunye khona ngale eceleni but thina sathiwa ngobaba unkomo la sibuye nge-P F zaphu nezanu jonge ekababa umgabe kwahlangana kwaba yizanu P F
ye ngiyalizwa kakhulu ke ekugcineni khonapho ngizacela ukuthi ubaba uncube aphose lakhe ngegugurawundi khonokho kwezinduna ukuthi ubaba ugolethi uzalandela khonapho ngamafitshane sebeni
lokho kwezinduna okokuqala kumele kuqale kuthiwe ngubani owabulala abantu waye babulalelani ukuthi lizama ukumenda isilonda esingelatshwanga kakusebenzi akuthumi ukuthi umuntu owabulala abantu ngubani wayethunywa ngubani waye babulalelani labo bantu njalo ufuna ukuthi kwenziweni ukuthi bese kuthatha izinduna sezisiyabanjiswa ilokhu zeniyingcekeza eyenziwe yizanu and izanu ingavumi ukuthi khona into le bayenzile ochuma yebabasekela into embi ngabe bahle batshelane kwapani ukuthi akuvunywe ukuthi izanu yabulala abantu
ye baba ugolide ngamafitshane khonapho
umfowethu uncube lapha kushouthi ngawo zisinto ukuhamba njani induna hlokuthi zizokhulumani induna zizohlanganisa bona labo amavictimu nalawo yiwo afunakalayo emhlanganweni walowo lezinduna bekhuluma khonoko okhulumayo baba ncube uvunyele ukuthi ukukhulume emhlanganweni wonalowo yabo sibizwe izinduna
lapha lizwe umnumzana Joseph Juma okudalele ZANU PF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele we-Freedom Alliance Zingakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ophikisayo kwele Sudan umnumzana Osman Sonko usevinjwe lidale le-Constitutional Council elithi amaphepha akhe abengaphelelanga ukuba angene ukhetho lwalonyaka uSonko waba ngowesithathu ukhetho lwaqhutshwa ngomnyaka ka-2019 inkosi yakwele-Jordan uKing Abdallah uthi kuza kuba lokugedla kwamazinyo uma kungamiswanga impi ephakathi kwele-Israel leHamas uthe le Melika kumele litshele ele-Israel ukuba lingahlaseli eGaza lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters okwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesikristu
siyahlangana zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya igama nguntungamili nkumo Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana njalo izihlobo zenkosi ezithandekileyo. Sisenzelana amhlophe ukuthi thina abanye sesingenile kuwo umnyaka lo omtsha. Kungathi kokuhlakanipha kwethu ngokwenza kwethu, kodwa kuyintando la amandla kaSomandla. ongehlulekiyo enhlelweni zakhe ungafanani lathi esenza amaphutha kusa kwamalanga. Ubona kwakho umnyaka 2024 akulona iphutha kuNkulunkulu, kuyinjongo kuyinhloso kuluthando lwakhe lentando yakhe ukubana mina lawe sibe khona kulo umnyaka ka 2024. Bebe baningi abafisile ukuthi bangene kuwo, abanye bethembe kade bekuthembile inotho yabo, amandla abo, izikhundla zabo, ukuziphakamisa kwabo. Konke lokho uNkulunkulu kubekezelele ukuthi kube khona. Kodwa-ke namhlanje ke sikhangeleni encwadini yabaseKorinte 5, sikhangele-ke uvesi 17 esimbale ngeviki eliphelileyo sekufika ku-18 namhlanje. Kufundeka kanje: kanjalo uma umuntu ekuKristu isidalwa esisha okokuqala kudlulile, bheka sekuvele okusha. 18, khepha konke kuvela uNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye nguKristu, wasinika inkonzo yokubuyisana. Lapha-ke sizwa uPawulu etshela bona baseKorinte ukuthi yebo, ukudala kwedlule sekuvele okusha. Okusha yikuphi? Okusha yikubana siguquke, sintshintshe ngothando lukaKristu, sibe izidalwa ezintsha ekwenzeni. Yebo, iminyaka yethu yabe kuyiqhubeka ikhulu isiya phambili. Yebo, siyabe silokhu sikhula siguga, kodwa ubusha obuchiwoyo kuchiwo umuntu ongaphakathi, ukuthi izinto ebezikhona ngayizolo kazedlule. Siqalise ngezinto ezinhle ezintsha. Yonke into entsha imvama iba yinto elobuhle. Lesicathulo, lesigqoko, lemota, la ngakini olakho, lendlu kusesekutsha, kwakukhwabitheka, kwakukuhle, kubukeka, kuthandeka, kodwa ukuhamba kwesikhathi kwaguga. Kodwa-ke umuntu laye njengoba kuguga inyama, kodwa ulakho ukubana azivuselele ngaphakathi abe ngumuntu omutsha. Nxa ekade esaziwa njengomuntu odlama, odlakela, wamanga, ixoko oxabanisayo, ongathembakalanga, olamanga, azintshintshe yena ngaphakathi, azitshele ukubana umnyaka ka-2024 ngifuna ukuba umuntu owehlukileyo, kuze kumangalela labana ade becabanga ukuthi lo muntu uyaqhubeka ngalobo bubi akade labo eminyakeni odlulileyo. Umnyaka lo awube yinkonzo. Nxa sisithi inkonzo, asitsho ukuya emacaweni lapha esikhonzela khona, kumbe ngaphansi kwezihlahla lapha esingenela khona. Utsho inkonzo yangaphakathi, ukubana nxa izinto bezingazihambi kuhle phakathi kwabantwana labazali, phakathi kwabathetheneyo, phakathi kwabasebenzayo labaqhatshi babo, phakathi kwababusi ababusayo lababuswayo, kumele kube lokubuyisana, kuxolelwane, kulungiswane, ukuze impilo le eka-2024 ibe yimpilo engcono kakhulu kulale eka-2023. Nxa senza amaphutha, asivumenini. Siyacela ukubana konke esikuqalisa lonyaka, umnyaka uqalisa ngakube isibusiso, kube inkonzo yokubuyisana phakathi kwethu kanye loNkulunkulu uqobo lakhe. Asikhulekeni. Thixo, sicela ubuyisana lawe kuqala, ukuze sibuyisane nalabo esihlala labo ezindaweni zethu ezijeniwe. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo. Sinesizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha olamukela ngenjabulo nguTaboka Ncube. Namuhla sixoxa lomnumzana Monkey Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle, ekhangela kakhulu ukuvikela kwabo kwimikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi.
kathesi ngisebenza le nhlanganiso ekhangela ukuthi ithuthukise impilo zabasha. Lapha sikhangele kakhulu indawo esingathi ngesikhiwa ize-sexual reproductive health. Sizama ukuthi sifundisa abasha kakhulu indaba zemacansini konke jikelele nje okukhangele abasha. Sizamsibakhuthaza ukuthi bazivikele njani nxa besemacansini, bangazivikela njani ukuthi bangatholi imikhuhlane le etholakala emacansini ebalisela ama-sexual reproductive ama-STI, imikhuhlane njengabo-HIV and AIDS. Kakhulu sisebenza nabasha emadolobheni, siyananzelekela ukuthi imikhuhlane emacansini yememetheka kakhulu kubontanga.
Ngokwenzakalayo lokho uhlelo lolu luqakatheke kanganani?
Inhlelo lezi sizenzayo ziyaphathisa kakhulu ontanga, esingathi khona i-behavior change. Sikhangele ukuthi abantwana baguquke indlela abayenza ngazo izinto. Uyananzela ukuthi esikhathini esiningi abantwana labo izivelezi bazenza bengenalwazi olugcweleyo. Umahluko sibili esiwenzayo esigabeni umkhulu kakhulu.
Abanye bayabe besithi hatshi ukuthi siphangise kuye emacansini ukuthi asila okokwenza. Abanye ngamakazana athi imali ziyabe sezihluphile. Sibona njalo ukuthi ungenile kwezamabhizimusi, ukuxhumanisa njalo okubili lapha.
Siyananzela esikhathini esiningi abatsha abakhona kathesi bayakhala ukuthi hayi elizweni akulamsebenzi. Xa sikhangele evinani employment rate yethu ingathi iphakeme kakhulu. So umuntu lo usumnikile information kodwa nxa yengela okokufaka esiswini, ngizakunika umzafi, ngizapha umzekeliso mhlawumbe ukuthi unkazana, umntwana oyinkazana lobo information enganani. Kodwa nxa ekwazi ukuthi uyakhe ubuyele endlini asise kungela kudla, kungabuya ubaba ungumbushugadeti sizomnika imali ukuthi ayethenga ukudla endlini. Information yonke lana omnike yona nti isuka ibe ize ngoba yena uzakhangelani ukuthi ngitholile okuzanini okokudla. So ngakho ntanga siyabakhuthaza kakhulu kuhlelo vele silwenzayo lona lukhona vele singathi khona ama-live project. Nebe sibafundisa khona ukuthi bayenze imisebenzi yezandla engakwanisa ukuthi banjani baziphilise. Laba abafisa ukufuya mhlawumbe ngenxa yemakhaya, abafisa ukufuya izimo inkukhu besenza ama-projects, labo siyabasupporta sibanika izimali zokuthi bakwanise ukuthi benze ama-projects lawo. Nami ngathi ngathi ngiqalisa leyo msebenzi engiwenza manje, nami ngacadange ngomunye wabatsha imi-PhD gade ngakhula lami ngazi ngafika lapho esengikhona. Unganenzela ukuthi angizange ngimelele ukuthi imali le ngiyithola emsebenzini yiyoyenza ngiphilise. Nami kukhona engikwenzayo engathi khona kule company engayivulayo. Kukampani le siyenza siprinta ama-t-shirt not only kuprinta ama-t-shirt, kwani kuprinta ama-t-shirt e-corporate, for i-corporate way. Siyaprinta ama-t-shirt for even ama-organizations, ama-company, nxa efuna i-visibility, nxa efuna i-branding.
Nxa kulabanye abafuna ukuthi bakuthinte bangakuthola ngathi?
Kampani yami kuthiwa yi-Snowcat Clothing. Itholakala yona kunumber kushop 112 e-Parkit Center koBulawayo ku-8 Avenue le-5 Street. Abafuna ukuthi basithinte bangasithinta kunombolo ezithi 0774780335 kumbe kunumbe ezithi 0712333952.
Umbiko ongaba lawo kwabanye abasakhulayo ngokuthi
njengoba silomlando nje esikhangelane nawo, asikwaniseni ukuthi sigcine nathi nxa sokufika isikhathi sethu ukuthi sesingabe singabadala, sikwanise ukuthi ilizwe liphakame, sikwanise ukuthi sithuthukisane njengabanye economically, sikwanise even sithuthukise nje impilo yethu.
Okusigaba sabatsha namuhla besixoxa nomnumzana Monki Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle ekhangela kakhulu ukuvikeleka kwabo kumikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi. Olivalelisayo nguTabo Kancube, yise Washington DC.
Okwamanje-ke wathi singene kwezomculo lapho esixoxa khona lo Robert Sibanda, umntaka George Sibanda, umculi olodumo wacula ingoma elodumo ethi Gwabe Gwabe. Umthani wakhe uthi ufisa ukuba uthole imali yengoma le eyaduma emhlabeni wonke jikelele.
Gwabi gwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe. Shu yantanda gwabi gwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlale enkambe.
Ngibusungu baba ngibabe kutshisa ngoba ngiyintana wazala.
Wena wazala ngawuphi umnyaka?
Ngazala ngo 1969.
ye akutsho phela ukuthi ngekhaya libangaki njalo ubaba wayehlala ngaphi?
Thina ngekhaya sinamajaha amane, intombazana eyi-1. So ubaba sasihlala laye khonapho eNyimakweni, wabhubha vele sihlala laye khonapho eNyimakweni
ukuza
eSugar Refinery kodwa ngapha ecula imizi.
Ye umama-ke kungaphi umama khathesi?
Umama laye sashiya wabhubha ngo-1989.
Ye akusitshele imbali kababa lapha.
Ubaba sibili khane ngawayitshaya kakhulu imizi ngoba wenza izimanga sibili khonapho ngama-16 up to 17 khane wenza izimanga umhlaba wonke jikelele e-America lase-UK kakele lasemhlabeni wonke nje e-Africa khona wayitshaya imasigani nokuqala e-Africa ukuthi betshaye imasigani ngabojosaya hadel ujosaya hadel wayeyingane yakhe la betshaya bonke becula endawonke
yami ihlala enkambe nishuka yamthanda wabikwabikuzwa le ntombi yami ihlala enkambe nishuya yamthanda ngizamthengela amabhanzi isiwichi lebhanana ngizamthengela amabhanzi iziwichi konke lebhanana kwabi kwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlala enkambe nishuka yamthanda.
Ye akutsho ukuthi ingoma sibile ayichula okuzwayo ubaba yiphi?
Ugwanigwani. Awugwanigwani wenza izimanga ngoba umhlaba wonke nje yayithakazelela le ingoma ugwanigwani.
Ye akusithethi khona manje lifisa ukuthi lenzeni ngomculo kababa?
Asisuphaje sibone ukuthi ngihlethi siyawuphakamisa umculo kababa ngoba likhulunani kulomunye ufowethu laye vele ekuculayo esekhethwana uphongitshoneyimbali ba siwuphakamisa umculo kababa.
Ye nxa sikhangela lizawuphakamisa njani?
Siwaphakamisa ngokuthi ezingoma zakhe ayizitshaye ngezana siyaphinda sizitshaye futhi siyaphinda sizitshaye futhi.
Ye lizakwenza nini lokho?
Anytime nje sina nje kathi ngamenza anytime.
Ye siyabona vele ugwabigwabi ugcwele lapha endaweni eziningi kwe-Netherlands ngaphi ngaphi kuyathengiswa. Kambe ngobani abathengisa ingoma leyi umhlaba wonke jikelele?
Ukuthi kudingayo ngoba kathethi sikhuluma sayi-SWP ngase-Netherlands ama-copies lawa online so asikwazi ukuthi ngobani abathola ama-benefits ngayesethengisi ama-copies nalawo futhi ngihlawudinga okukhuleko.
Kwabi kwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlala enkambe shuya ntanda kwabi kwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlala enkambe shuya ntanda ngizamthengela amabhanzi iziwichi lebanana ngizamthengela amabhanzi iziwichi lebanana. Kwabi kwabi kuzwa mfana ngile ntombi yami ehlala enkambeni ngizamthengela amabhanzi iziwichi lebanana. Wena yakho ingapha ngazi ukuthi uzayithatha ngaphi, mina eyami nansi ngilayo kona ngihlabela layo iseceleni lapha lokhu ilalele. Ngizamthengela amabhanzi iziwichi lebanana ngizakuthenge lamabhanzi iziwichi lebanana. Kwabi kwabi kuye
lapho elikade limuzwe ekhuluma-ke nguRobert Sibanda umntaka George Sibanda wacula ingoma ethi gwabi gwabi. Sizaqhubeka phambili ngodaba lolu ngeviki ezayo, kodwa kunjalo-ke kanje kulabantu abaningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele abasebenzisa ingoma kababa uGeorge Sibanda kodwa kwazi ukuthi imali yangkhona kuhamba njani. So umdeni sizama ukuthi udingisise ukuthi kambe kumi njani. Nxa siqhubekela phambili ngodaba lolu sizakhuluma lalabo-ke abasebenzisa umculo lowu sizwe ukuthi kuhamba njani ngodaba lwemali.
Gwabi gwabi mfana asazi wethu wena wena ntombi sondela ngapho ntombi yami ulalele kuhle lapho. Ndakuthengela amabhanzi iziwichi konke lebhanana. Gwabi gwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlala enkambe shuya ntanda. Gwabi gwabi kuzwa ngile ntombi yami ihlala enkambe shuya ntanda ngizakuthengela amabhanzi.
Ye sizaluqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo kuhle ngabantu abalijumi lanhlanje abadikelelekelwe ngumgodi ePhenalonga.
ukuzwa abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa abafuna ukuhlasela izizalwane zakulelo lizwe. Bazondiswe ngokwenziwe libandla le-Patriotic Alliance. Kuyaxokozela kwele Zimbabwe ngenxa yohlelo lwe-Gugurahundi okumele lukhokelwe zinduna. Lingakhohlwa ke ukusithumela incwadi zenu ze-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi +1 202 465 0318. Zaphinda njalo +1 202 465 0318. Walivalisa ngenjabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.